sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kumpandula 2022 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibuyele yalingana laleyo ama-private operators osokutshengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
UZulu usesole kakhulu inkampani yeZubco ngokukhweza imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apa eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu baHome Affairs who are employed abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki uba mthetho mangubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF venelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe ekliniki yeHillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sesole inkampani kahulumende iZubco ngokukhuphula imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kweZubco, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Umnumzana Benny Moyo uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka-ke ngokuqansa kweZubco. Ukukhwela kweZubco akusela mehluko phakathi kwe-public transport ekahulumende lale imhlikashika kugcine kufanana. Kodwa-ke thina sazi ukuthi uhulumende lo mlando ukuthi aprovide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo ejiphileyo abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union, umnumzana Benoni Ncube, uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathi yena uletha ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okusokusisho thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekaZubco kulombandela omubi ikakhulu kusebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zekukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho okukhona okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kazupho ayi sithwele nzima siyakhala sibili sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili sesile 2 months singaholi. So akathesi asisakwazi ukuthi senza njani ngoba hey sesikwelede kwazwakala sikweleda lapho ukuthi engxenye imali izabuya kodwa hey xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa so abantwana babefuna ukugada lesi sikolo so imali zakho yasiyasithathaka. And the girl of Funar to Pata, who was a couple of squared, who would have wanted to be a hammer squared.
All well, Amalunello, Olund, Umnumzana, Efinube Uti, Lelinia Telo Liza Dala in Supo Zulu, Mobaliza Banyela, who would answer when Tengo, yes, in ye is in Do.
Abaninaga to be cut, Abaza Washile Wukata, Bahambenesia, or Babanjungus Bacha, and Abant Bacha is Kebengo. Cantige Leo Manzanaga to be told Abant. Isizamele iqathwe iye egadeni izimoto singakhohle ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga lokhu isemuva ngakho ke enengi yayo kumbe lonke iholo liseliza phelele egadeni ozobukho kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela kutransport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo abafundi abagadayo balakho ukuhlangana lonzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki yeHillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Afike ngasadlanga nkotjana amalunga ebandla le Economic Freedom Fighters EFF ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene eHillbrow Clinic ngabe funa kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le EFF eJohannesburg umnumzana Aviwe Mdaniso usole kakhulu kunatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isizakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa kunabantu ba-Home Affairs who are employed abaqashwe lonto ba they must come and check into sinjalo. So akwazeki kuba kuthethe bangubani osesiqatweni kuthi lo muntu lowo makeze azokwenza lonto le because lo muntu akaqashwanga lonto futhi akaqeqeshelwanga ba akwazi ukwenza lonto le. So sina sinhla neFF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria amalunga e-EFF la Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bengihambelanga ukuthi sigcine sifika kulesi sigaba ngoba i-leadership yethu across the continent, SADC, United Nations, i-AU wathumela ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Jophahla wethekelele isibhedlela seCalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho nakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zesibhedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempilakahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba ophume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Ngumelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Esetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Umthuthisi u-Akumen Kupe utshele umthethwandaba ukuba Umphoko wadlwengula umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke uNcwabakazi lonyaka. Ukhuphe uthe Umphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni namapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina womntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Umphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana e-checkwa ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela. Ma ngifika wambuza ukuthi mbanonike i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngisike egoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangi-check umntwana ntambama ngithela ukuthi ithenti lomntwana ligcwele igazi. And then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana nodokotela, umntwana waqale yala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi, nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqela, uKhalezi Madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalelwe, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama investigations, the system, above all uNkulunkulu, take control ukuthi kucace. Ngoba clearly ama statements abhaliwe ngumama lo mntwana, the medical report namanzi lamafutha akuhlangana.
Amazwi kaGugu wathuzelwa ngunina omncane kaSiqoqoqela uNkosazana Nasiqobisile Sibanda uthi Umphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha. Amwaphepha azikhulumele ukuthi akula lutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangele ama-statement, ama-complainings, akuhambelani.
Umantshi uMark Dzira uthe Umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wakwabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho is simple. Kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent, basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esezibuzama kade sikwenza amaphepha ngkhona ukuthi siyethola ibail ehigh court.
Umnumzana Gqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni taba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana loweZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla le-TCCC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yizekhi ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo ku-voters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile ku-stand sabo ese-agricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa njengebandla sithi hayi uhambo lolu lusalude kakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela ivila laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kwa-agricultural show abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izeku ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni lakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye i-voter registration blitz lapha iZEC izahamba ezigabeni zonke kumahodi wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yekuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza iZEC ukuthi kayenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla le-TCCC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands le-Matabeleland nguhulumende ngesikhathi segugurawundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBalagwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngegugurawundi. Sixoxe lo kansila webandla le CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende wezanu-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugulawundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbule-ke kathi lesi sabulawaso abantu, siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezijiyineyo. Kodwa uhulumente wezanu-PF ahambe ayedilisa, bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. Yikho United Nations nxa layo-ke committee sekubonile ukuthi okwenziwa ezanu-PF akuqondanga, sokuyisikhathi sokuthi ingenele United Nations ibone ukuthi abantu bathola iclosure odaba leGugulawundi. Abantu abayiba bakubangela khona lokho iGugulawundi bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenzwayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunya ophansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emerson Mnangagwa lezanu-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawele izihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo, soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa lezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila we-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba lweGugulawundi inkomo udaba sile olukhona sile, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe upresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo weGugulawundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time uhulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhetibhethi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bonabo abanye bakhona baboqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugulawundi. UMnangagwa ngazange aluvale udaba leGugulawundi, kodwa njalo kaluphelanga udaba leGugulawundi lisakhangelwa, lisezandleni zezindlula. Sikhuluma sinje kulento ezenziwayo ukuthi izindlela lazo zifinyelele kwizigaba, ngoba amakomiti azo zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakaleloyo kuma-readings analawo ayimathebelelenti, futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugulawundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibheji likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuchazela lolu daba nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo laloko kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwayo iy'nkokheli zomdabu ukuthi hhayi, lapha thina njengabantu sijike sawona ngalelwayo sifuna ubani into le ikhokhelwe, kube langobani phakathi, kube langobani phakathi, kube langobani phakathi. Ngibona ngathi akula nto engahlupha laphana. UMnangagwa umlalelayo, upresident olahle elalelayo, umongameli welizwe upresident Mnangagwa ungumuntu laye ozifisayo ukuthi yikho olu daba lolu elubamba olwabonakala ngesikhathi sikamgabo umgabo walutshiya nalaphanindomini. Njalo ama-inhlanganiso zawobhiji likaZulu, iy'nhlanganiso ezilalapha eziyame khona, abantu bancedisa i-opposition zonke isikhathi, ngangibona ukusebenza kwabo.
umnumzana Pilifu Kaule lilunga leZANU-PF. I-United Nations ikhuthaze lemelika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. UZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxelo mnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi, ukulwa elizweni labantu Mr. Gibbs usebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. I'm sure njengoba kulesiphithiphithi singaka I'm sure labadala labo babhekile. Ngiyethemba ukuthi into yoshosha ilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand. Ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups. So amaZimbabwenzi okwamanje basenkingeni kakhulu. Bayafuthelana, angifuni ukukamba amanga.
Ye, sibuye kwegolide, so-ke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya.
So kufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi bona ama-fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi, kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu. Ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity and availability of food transport infrastructure, be it roads, rail, the air, are so fundamental ukuthi umkhono omunjani uvuke noma uthi nxa kulo muntu ofuna uinvesta ukhangela zona lezi ezintathu kakhulu. Nxa zilungile lezi nto ezintathu kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukubona kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala, khangela amadama akhiwa, khangela i-electricity improvement yenziwa, imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezayenza ukuthi umkhono uqale ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wona ku-politics ngale singayizinto kwalo ofuna ukugwajisana ngoba uzabona abanye besithi unatotinodila jeta kuthi asithele inhlabathi singadleki. But at the end of the day sithwalisa abantu nzima.
Ye baba Ncube uyamuzwa uyakhuluma lapho golide. So-ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe? Sembuyela mina ngapha egoli sokushubile.
Ipi ngiseyinhlelweni zokubuyela ekhaya. Njengoba ngiseyinhlelweni nje ngiqina kakhulu ekhankasweni lezenki on the ground. Na izolo laphana ikhona enye into engingasakuphendulanga yona. Lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromisa abantu ama-project akhona ngale noma bengabuya sokulama-project in place for those that are willing to go back home. Of which laphana into yabo leyade beyikhuluma leyana bathi ebantwini silama-project ozani uma abantu sebefikile sebe-checka ukuthi wena isibongo sakho ngisakubani i-project awuyitholi, wena isibongo sakho ngisakubani i-project uyayitholi. So into ezifana nezo-tribalism, tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo. Kuyinto embi kakhulu yona leyani. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hhayi noma lo engwako amandise lo engwako mkandla singabantu banye kuphuma igazi elifananayo sidalwe nguNkulunkulu oyi-one. Ngibona kata singaphila njalo izinto zingaqala ukuhambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishoram lindebele okuthi wena mbe wena ukuzanuphefu mbe u-Triple C kumbe uZenk akuncedi kuthi lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela okumele ngabe siphathana ngayo nale.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu-PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo. ngontunga milinko mo nkololo gwana wa matukanduna.